siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelene ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa ngevikezayo.
Okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokho abakuvumi.
Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela, empilo kobulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi.
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele akula lapho abangaya khona. So bayabuya labo into ehluphayo amadradi wangekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga emafamasi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa ngevikezayo bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa. Isikhulumeli somanyano weChristian Alliance umfundisi uSeni Sibanda utshele iStudio 7 okunengi ngomhlangano abawenze izolo kobulawayo.
Sihlanganelane sikhangela ludaba lokuthi abantwana kumele benze isifungo nxa isikolo sivula. Uthiwa iMinister of Education ithumele incwadi ukuthi kwenziwe ngenkani. Ngakho sihlangene sasesivumelane ukuthi hayi into enjalo asoze sivume. Njalo into ebi khanya sibili egcekeni ukuthi wonke umuntu kungakhethela ukuthi uvela ngapho bengakuvumi lokho.
Kakhulu kakhulu singathi thina kuyini abantu abangakufuniyo ngesifungo sona?
Okokuqala ukuthi iMinistry of Education ubaba uDokore kazange ahlangane labantu akhulumisane labo asiphumele egcekeni ukuthi into efuna ukwenziwa ngokuqala lokho. Okwesibili njalo nxa sikhangela ukuhlangothi lwesiKristu nxa iBhayibheli lithi lona akumelanga wenze isifungo. Njalo ke thina sikukhangela ngamehlo ukuthi laba abantu abasesezikolo ngabantwana abancane. Ngakho thina singeke savumela abantwana bethu ukuthi behambe bayefunga. Ngoba naso isisekelo sombuso siyabavikela abantwana ukuthi vela akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza into enjalo. Nxa njalo umuntu esenza isifungo ebesethatha isipho ehambe laso khonapho kuyafana lokuthi usukhonza. Ngakho thina esingasakuzwisisiyo ukuthi kati yona iMinister of Education singena njani. Njalo kuyabe kukhonza ubani khonapho ngoba kumele ukuthi umuntu aphakamise iflag eZimbabwe. Njalo kuyakhulunywa ukuthi sihlonipha abantu abafayo. Manje thina ke ngesiKristu lokhu kuyabe sokulwisana lokholo lwethu. Ngakho sibona ngani hayi okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokho abakuvumi.
Manje livumelana ukuthi kuyathathwa nyathelo bani njengoba izikolo zivulwa nje kathesi?
Into esiphumelalo esikubophile yilokho. Okokuqala ngomvulo udaba lolu sesiluthatha silusa kumthethwandaba ophezulu iConstitutional Court. Siyakwazi ukuthi kulo muntu oyedwa bese luhambisile. Kodwa kathesi siluhambisa thina njengobulawayo, abafundisi bonke abakobulawayo, izakhamizi zakobulawayo, abazali bakobulawayo, sonke sithi thina asikufuni. Ngakho sesikuhambisa ke ngathi eConstitutional Court. Okwesibili senze ugwalo esithi petition esithe abantu bebe besayina ukwenzela ukuthi siluthathe njalo lalo lube yievidence, isisekelo sokuthi lokho asikufuni. Njalo njengoba thina iChristian Alliance sikhona ezigabeni zonke zelizwe leZimbabwe, abafundisi bethu kwezinye izigaba eMasvingo, eMashonaland, eHarare nakwezindawo sebeqalisa ukuqoqa abantu belungisa uhlelo olufana naye. Okwesithathu, thina abantwana bethu abasoze bahambe ezikolo ngelanga lokuqala. Nxa into le ingasoze imiswe ngumthethwandaba, abasoze baye esikolo. Akulandaba lokuthi ngabantwana abaseboarding kumbe abangenele ezikolo khona phe drop-in, abasoze baye ngelanga ngalokuqala. Njalo sivumelene ukuthi ngolesithathu kuzaba lomthandazo omkhulu kakhulu kobulawayo esizabe sithandazela lindaba. Njalo sizimisele ke thina ukuthi sizathandaza sihambe ke siyekhulumisana nabo abantu abohlelo lokufundisa abantu abakhangela abantwana beMinistry of Education ukuthi ngabe baqale bakhuluma lathi bengayenzini.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli somanyano weChristian Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Isiphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, umnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 okuningi abakwenzayo.
Yabona kwaphumelela, anti abantu manxa beyenza izinto bayabe bele objective yabo. So kwayenza kuhle. Sibona njengoba kwayenza kuhle.
Khona elizweni ke eZimbabwe likhangelele ukuthi kungaba lokutshengisela yini elingakwenza?
Hayi, asikakhangeli into leyena leyo, kodwa into isakulanti ithola ama indlela ezijiyeneyo. So asikafiki lapha, asikafiki sikukhulume.
Kodwa khona ebandleni kuhamba njani kwakathesi? Sibona ungani bese lithuli kakhulu.
Hayi, hayi, uhamba kwezinto phela. Lingakhuluma suku zonke mngani wami. Sakhuluma ukuthi tena sifuna ukuyenzani, sakhuluma izinto zona lezo. So siyalungisa izinto eziningi ukuthi sibe sikwanisa ukuthi sitshele ilizwe ukuthi thina sifunani, sizayenza njani and so on. Kodwa akutholanga, anti siyabona ukuyenzakalayo khonapha, so akutholanga.
Likhangelela ukwenza nini iCongress?
Angazi, umuntu ongaziyo ngumavayele ngukhomisa wethu, ngiyolungisa zona lezi zinto. Kodwa sikhangele ukuthi roundabout October bangakhona kahle. Because kule zinto eziningi esimele sizilungise singahambe eCongress.
Zifana lani?
Actually ulungise ama-structures phela. Ama-structure from ward, constituency up to provincial level. Kumele kube khona, kumele kube lamakhadi, kumele kube le-mobilization yabantu. So kule zinto eziningi-ningi ezimele siziyenze.
Umnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Lanxa udokotela sebebuyele ezibhedlela empilo kobulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi. Odokotela bake bakhalala umsebenzi ngenyanga edluleyo ngenxa yokungavumelani ngendaba zeholo okubangele ukuthi izibhedlela ezivalisa esempilo zivale ingxenye yazo eyelapha abantu besuka ezindlini zabo. Sixoxe lomnumzana Jabulani Nyathi oyinhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Belo ngani situation ngani ba normal kodwa hayi akukabi right start.
Nxa usithi akukabi right kuyini okwenzakalayo?
Hayi ukusebenza sebebuyela sebesebenza kodwa yipi uthi polukhona phela ngolemithi yona leyo ngikhozi.
Kodwa abona odokotela bakhona bonke.
Yeah, hayi sebekhona kathi ama doctors.
Yoni outpatients seyavulwa yini?
Yeah, hayi kulezi suku ivuli iyasebenza.
Baningi abantu ababe bebuya esibhedlela kumbe njengoba usitsho ukuthi akula mithi vele sebebalutshwana?
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele akula lapho abangaya khona. So bayabuya lawo into ehluphayo ama-drugs yangikhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga ema-pharmacy. Ngaba belimali but nxa ungala mali kuba nzima.
Manje abanjengaweke abafuna imitshina yona leyana edialysis kuhamba njani?
Dialysis iyasebenza kodwa into yokuhlupha ukuthi abantu bayazithengela ama-consumables. Njalo njengoba ukwazi ukuthi ngangakhuluma laphana ukuthi ama-consumables angikhona angane abiza imali eningi kakhulu.
Umnumzana Jabulani Nyathi ngwenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave lagu short wave 4930-12080 lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 ngobulawayo esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakathesi ngama program awukuphetha ithara. So uCity Council wathi sidinga ama community groups esigabeni lapho esihlala khona. So nginabantu abangu about 42. Abanye benza bavula imidelo, abanye benza bafaka isigamba kuma we can't absorb abantu bonke abasewodini. And yethi labo bayafuna ukusebenza ngoba ama-industry avaliwe.
Bakhona yini omama kumbe ngobaba abaningi?
Ah, kakhulu. Ngabona ukuthi kumele ngingenise labo mama, labo ntanga, ama-youth bakhona, labo mama bakhona, labo baba. Kuyabuya kufuqa amabhara emsokozo. But omama bakhona bayakwanisa ukusebenza i-4-35 ukuthi labo they're able to do that type of work.
Oh, labo bagebha imigelo omama?
Yeah,
kule mbadalo yini abayiphiwayo laba bantu?
Yeah, kule mbadalo babhadalwa ngu-City Council. Endaweni yokuthi u-City Council employ abantu abasebenza ku-City Council, sabona njengama-councillors kufanele sacela ukuthi abantu balendlala asike sinikeni eminye imisebenzi izakhamuzi.
Uhlelo lolu lukhona kwamanye njalo ama-ward?
Yekho, lukhona kwamanye ama-ward nxa singakahlanganisi ubulawayo wonke, kodwa lukhona kwamanye ama-ward.
Imuli eyodwa iphiwa imali enganani?
I wouldn't say ngoba bazabhadalwa sebeqedile, singama-contract.
I-ward yakho imeleyo igoqela isidojiwe hostel. Sake safika kuliyana indawo abantu behlezi beminyene, imuli ilendlu nje eyodwa eyiqomaqomayo phakathi.
Kuloko kunjalo balokho behlezi njengoba nala ukufika behlezi, kodwa abanye bakhona sebazuzi izindlu ezingezabo e-Country Park. Kwabunjwa ilokhuzeni kuthiwa i-cooperative, so bancedise ukuthi bazuze izindlu amastenzi angana abakwanisa ukuwabhadala emisteni ephansi. And abanye labo futhi kuzama ukuthi bayaphuma labo baye kwezinye indawo khona ngale Country Park. So balokho bekuphuma mbijana mbijana. Ngaphandle kwalokho uCity Council is aware of i-situation ye-SDGs. Kulokho kuzanywa ukuthi bangasusha khonaphana kuleyani indawo, kodwa awukabilelayo. Kodwa umuntu wonke nje uconcerned ngakho.
Kuyathembisa yini ukuthi bazasuka? Njalo nxa besuka abakho abanye abangenayo yini?
Abanye bayangena sibili ngenxa yokuthi abantu vele bayahluphe kwiindawo zokuhlala. Like bayangena ngoba bangena through i-housing office yemzulikazi, yibo abakhangela ama-flats wona lawo. So abantu bahambe beseyakhala ngikhona ngale mzulikazi.
Uthe kulenye iprogramu eliyenzayo ungasichasela ukuthi yiphi?
Bezithi nga-aplayela ukuthi singasebenzisa yini ibhawa eduzane esidojiwe ema-industry ngale ngoba yayisebenziswa ngabengwebu then bavala ibingasetshenziswa kweminyaka. Basivumela abakakhanseli njengama-residence ukuthi sisebenzise senza ama-projects khona.
Yeah, bengama-projects anjani?
Sizama ukwenza ama-factory sales. Asika-conclude so far ngoba kule committee ethi working on it. And besizazama ukuthi sazise u-Ward 6 wonke ukuthi sekusile ndawo enjalo. Sesiphiwe ibhawa and sesizasayini i-lease agreement. Kulama-shed le dizi zakhiwe phakathi. So
so siyabe siza allocatean ukuthi omunye athathe indawo le enza ukukwanisayo yumbono ophakathi kwezakamizi ngaleyo project abakwazi ukwenzani abakwazi ukuthengisa amafoni and so forth it's like ama-secretaries yikho esifuna ukwenza. So we will be trying to create employment.
La isibongile ukuxoxa lani council.
Hayi siyabonga lati.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Thabita Ngwenya ka ward 6 wobulawayo obesichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Yeah man, from the jungles of Africa, this is the African dance time. You see me I say? All right. Black, white, green, yellow, pink, and white. Everybody, come around. Shake on the body and go on like so. La. Think about you in the afternoon. Show me the do. Come and just and hold me. Make me feel so irate. Twist and turn, darling, mercy. Shake and shake.
Feel so butter.
Hey, don't be late.
Feel so yore.
In a rubber duck style.
Feel so hot.
In a dancehall style.
Come so hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so butter.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore.
Ah.
Feel so
easy.
Feel so yore.
Marvelous.
Easy. Oh, Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy. I beg you, mercy. Please have some mercy. I'm sorry, mercy. Please have some pity. Oh, Lord, have mercy, mercy. Oh, Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy.
Like sugar, rain upon me. Come in on the chamber. When you touch me, I melt like butter. Touch me now and light my fire. Shake and shake.
Feel so
hot. Hey, don't be late.
Feel so yore.
In a dancehall style.
Feel so hot.
In a rubber duck style.
Come so hurry, hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so hot.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore.
Nah.
Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli weCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo umumo lokhu ungamanga kahle. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilali.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.